Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngothika Mtanda laba, athi basebenzela endlini kasobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngothika Mtanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta ogogo inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councillor, lenduna, lo sebhuku, lo mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngaba challenge labo bantu. Kade besebenzele emzini kasebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Berobha abantu egcekeni into emgceke ngaba challenge personally ngeyi-1 bona bangu 5 othika Mtanda labo lezakhamizi zazifika about 20 something. Bathi sokuntambama bathi komunye umzukulu womunye ugogo abasebemthathele ngangimdefenda abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxolisa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingithule $100. So inkomo lezo kabaseyikuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
Usobhuku walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubothika Mtanda.
Kuze bendene lapha babevunyelwe umlisa lenduna siphonge ukubuthela kuphela babo. Abantu bona bebathande bona abantu esigabeni bavumelana mina ngize kangange ngisebhuku ngiyabe ngikhamela abantu abakuvumelanayo into esebeyikhiphile ukuthi bakhonze ukuthatha kuphela lawo ngamanga le alitaza abathathi bayavumelana siyebukela anti singabantwana kulobani ngithi kusebhuku kulisa induli thina sokuthiwa lingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibandwa kulindawo yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kwabo kuzihlupho zabo ngokwabo kuzidayela izinto ngokuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheli sabafundisa la amalungelo abo ukuthi akula ngicela umuntu ongaphosa umuntu sabanika futhi nenhamba zamapholisa ukuthi ngaze kuyiziwe ubone ngani yenziwe uyadebalela ukuqinwa kupolo akhethi ukuthi aliba ukawungena indawo ngesaphakathi sokuthi lawo ngikho sokuthi wazithandela ngene umuntu ngosupolo akhe uyabhadala ngini kuyasifana nokuthi umbunga udokotela akuthatha ukuthatha futhi sebesifakile ukuthi laba bengabalingani lamadokotela kwesinye sokuthi yala amafala mithi manje abantu bazithi bakangentele zizawuthanda.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento leyi imusa egodini njalo esebezwile lamavidiyo lama-clips amanye ama-audios engangibathumela wona kodwa ngaye ngafonela emsakazweni ngapha ekhaya banitshela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyamreporta but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengobana abantu bayethuselwa kudala ngalesani isikhathi sokudlakela olwakela abakhona ngama-80s abantu lokho besesaba kungafika umuntu abayethusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingekela ukubuya kuthika Mtanda. Abantu bayahamba, abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi. Abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona uLondofa, ungahamba wena abantu ungayanga ufika kuthiwa uLondofa. Wonke umuntu akula muntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe kubalisela laye usebhuku lapha abagangela khona laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe. Abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya. Abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi bayaloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki wonke. Kulokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi. Abantu sebexabana ekhaya sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi.
Omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya. Asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.